Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni wo Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuLwezi 2024 ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation VZ ithi kuqakathekile ukuba abalamabhizimusi asathuthukayo babe lolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma renters, kuma rates, kuma licensing, imali zikhona ekhansilini kuyilungelo labo olokuthi besihambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemalini.
Abaculi benkayi bathi baxoxa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 kumaward ehlukeneyo alindawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Yalo ninjongo yethu la ukuthi abantwana basuke ezigarageni bangathi ukuvala kwezikolo babona ngathi sokungaba yikwenza izinto yabona namatrasa anjani kakhulu ayabusa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation iVZ yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizimusi asathuthukayo abanye babo kungabasakhulayo ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumende ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kweziphathelane labasakhulayo lamhla sixoxa lomnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informal sectors kathesi ikakhulu akobulawayo. The lack of dissemination from the city council ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezabe zenzakala zathi akhonse ngiyibona njengabantu asebekhona kubhajethi yakobulawayo. Before ama-informal sectors or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is. We have a specifically for one, but the city council is here to have a budget. The city council is going to have a budget. Informal sector,
Sesikhuluma ngalona lolo lwazi okumele libe lalo like laba lomhlangano obuhlafuna lolu daba, libona ingani uzaphumelela yini ukuthi bonke baluthole lolu lwazi?
Okay, njengenhlanganiso sike le meeting more training fundisa izakhamuzi lama-informal traders ye-public finance management ukuthi kahle kahle vele yini i-public finance, and njalo i-city council ma isithethe imali leyana ikuhlonekile ama-tesis siyathola konke amalevi wonke lana bayisebenzisa njani i-ebhinje ye-city council, and ngobani okufuze beyi-hold accounted because imali yana ngeyabo. Yikho sijayele ukuthi we pay the city council deliver. So besifundisa izakhamuzi lama-vendors ukuthi kuma-renters, kuma-rates, kuma-licensing, imali zikhona ezibhadalwa ekhansilini kuyilungelo labo olokuthi besihambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemali yethu. Kule mali le kuthiwa yi-3% replacement fund ephiwa ngamawadi ekhangelwe ngu-council, kulilungelo labo zakhamuzi ukuthi zihambe zibuze u-council wabo le-committee that is responsible ukuthi liyenzani nge-3% replacement yalo. Kulilungelo le-informal sectors ukuthi iyenkuza ukuthi liyenzani ngamali zama-licenses, liyenzani ngemali zamalevi, liyenzani kahle kahle ku-council ngento nima ili kolega from giti njengeza kamu. So itweni mliana ibavuya amesho njalo ila nina kisubuti bebe well equipped maso sisiya lopa besea togeta for ama raita when it comes to public finance.
Sihlolisisa impumela yemfundiso leyi iyasebenza yini ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezidaladini
umphumela uzasebenza i-training leyi besibiza ukuthi training trainers ukuthi bambe betraine abanye abantu so abantu bebengaba le-information ulwazi yilo olujulileyo abantu bengaba lolwazi kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo kuba lula ukuthi be-track even ibhajethi so ma sebelelo lwazi kuzaba lula ukuthi even ma city council i-allocate imali athi imali leyi yokuthi siyakhela ama-vending bays ngasayenzanga ama-vending bays lawani kuba lula for ama-vendors ukuthi behambe esikhansilini bethi hayi phela lethe ubhajethi yasenzeka lokhu alokhu alikwenzanga waye lingakwenzanga so the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe ku-point of knowledge when they are going to ask questions ecity council ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini ikuthi baye be-lobha or besiyabuza ngezinto abangena-knowledge ngazo then ecity council
I-council isilogatsha oluqondane lama informal traders soluqalisile yini ukusebenza njalo le awubona umahluko
soluqalisile ukusebenza umehluko omkhona njalo omkhulu ungakhangela ngazi ukuhambe kubo sokusile uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezincedisa ama-informal traders ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo most of the people asezivele bayazisebenza ngokuzithengisela so khathesi i-department of even i-town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe lezi ndawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngumasipala so i-department yana is very important njalo futhi yenza abantu bebe lama infrastructure e-proper ama-vending bays aluphahla enkulumane lapha ne-complex kule ndawo yavulwayo it's all due to ukuthi khathesi sokule department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation i-VZ esixoxelayo ecingweni ekobulawayo ngesizwe esiphathelane lamasiko
sigcina amasiko
wenu
salamukela Zulu uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami umthembo zithembayo uGibbs Dube namhla ke silenhlanhla ngoba ngilokhokhela ibutho lenkosi uzazitsho ukuthi ngubani njalo lokuthi wenzani khonapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi
igama ngumlungisi madavda ushabalala umshiza wezintombiza ushabalala umagidazi ntombi sempedeni upeters eyedlulayo etsholotho lapho engizalwa khona ngaphasi kwenduna umathuphula silana nje egori ngokuhlala
ye siyakukodwa wena vele kwezamasiko lapho okuthakazelelwa khona akusitela ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyomsenzani vele
umgogodla nje wesizwe ngokwawo so umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda doda mpila lawo kumele uhambe ngendlela eqondileyo ma usenza lezo zinto
ye singathi ngubani olilolongayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje kanje lokunye okuthiyene
amabutho alezi nduna zawo zamabutho okuyibona awakhona vele acijisi abakhona labo kwazi ukuthi laba ngabacijisi ibutho laba abacijisi amaguqa laba abacijisi unkantshubomvu kuya ngesigaba ngesigaba njengoba lisazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba ukuthi kulesigaba leso lesigaba leso kulesigaba leso so ngaphansi kwayo kwezinduna zamabutho ngaphansi komdidiyelo wamabutho lomsekeli wakhe kubaphuba lezi nduna okuyizona zamabutho ezincedisa lapho ukuthi kusetshenzwa kanjani.
Ye, sizokuthi-ke liyabe nomcimbi omkhulu akusitele ngomcimbi loza
njengoba umnyaka suphelile sesiqedile njengoba besi-last week besingale egadade sesiyakhumbula amaqhawa kithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi sesiyavala umnyaka khona lana e-Gauteng eGoli ngapha sesilungiselela ukuphindela emakhaya inkosi yakithi izaba lithuba laphana inkosi yakithi ubulelanto bhengwela kamzilikazi udobadobha njengomlomo wenkukhu odobha umthwakazi bayo lena engayo abafunga abathi angeke amwela umzengalo amwela amakhanda amadoda uzaba nenkulumo ezabe iqondise esizweni ngalelo langa mhlaka 30 ekhuluma nabantu bakhe ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omutha lo ebaphathisa nomphako abazahamba nabo siya emakhaya besiya lapha besiya khona mhlaka 30 November kwa isathathe sabe silana eTarfontein esikolweni lapha okuthiwa yiBZB Hope Fountain School la eTarfontein yikho lapha sabe sihlangene khona.
Yeah, wanxusa abantu.
Wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani elongo ungumuntu wakumthwakazi ingumuntu ngaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa konke lezivakathi ziyavunyelwa wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo siyalinxusa nonke bantu bakithi phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule sifayelisane kahle sesiye emakhaya.
Yokuqatheka kangakanani khonokho?
Kakhulu kakhulu ukuthi ngemva kwemisebenzi engaka esiyenziwe isizwe nonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakwamthwakazi. Kuqala umnyaka ngo-April sagijima ebabambeni lenkayi kumhlomela lenduna uDakamela. Sithe sibuya lapho kwaba le month cultural event eyayenziwe enduneni laphayana emkhezi uMaphisa. Sithe sibuya lapho kwayiwe emhlahlandleni ukuyakhumbula inkosi uMzilikazi. Sithe sibuya lapho kwayiwa ukuyavulela itshe lapha lendlovukazi enyathi lapho kuyavula ithi lendlovukazi umathebe laphayani ndlovukazi inkosi uMzilikazi. Sithe sibuya lapho kwayavulwa ilitshe lenduna yesizwe laphana uGampu Sithole le ngaphansi kwenduna uManguba ePlumpt. Sithe sibuya lapho kwayiwa eGadadi ukuyakhumbula amaqhawe akithi. Umsebenzi omkhulu lo wenziwe ukufunza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbula bebonga yonke le msebenzi bebonga amathonga abakhokheleleyo. Azange sibe neengozi eziningi asihambile siyile ezizweni ezinye ezifana labo Swaziland siyile kwaNatali siyile endaweni azange saba neengozi esahlangana nazo emgwaqweni. Konke lokho kumele sibonge emathongeni akithi namathonga esizwe ukuthi kusikhokhelele kuze kuyofika. Kuqakatheke kakhulu kakhulu.
Hayi, sibonge kakhulu Jabalala kusasa. Ye loke ngumnumzana Jabalala ukhokhela ibutho lowakhethwa umndeni wakokumalo uba inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula. Ake simalapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale
ngela manyama sinamasiba bayawagcina masiba usenzi
ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola ukuba libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangela ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase Efeso 6 chapter 6 verse 4 ithi lani bobaba lingabathukuthelisi abantwana benu kodwa libondle ngokulaya langokufundisa kwenkosi. Kutsho ukuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba, nxa umuntu okuthiwa ngubaba ngkhaya, kutshoni uNkulunkulu wamdalelani? Siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu okuthiwa ngubaba kungabe kungumuntu onjani. Abanye safundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo, abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa kuthiwa umuntu okuthiwa ngubaba wenzani. Kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu okuthiwa ngubaba wayevele ekhangelele ukuthi ubaba enzeni. Okokuqala siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adam emenza ukuba yinkokheli emzini wakhe. Wayemdalela ukuba akhokhele umuzi wakhe, njalo wayemdalela ukuba uzaba labantwana abazama khona kulendlela okumele abakhulise ngayo njalo kulendlela kulesikhundla sikababa kulesikhundla sikamama kulomsebenzi kababa kulomsebenzi kamama ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona okokuqala ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya nguye okhokhela ngkhaya nguye oletha umbono ukuthi siya ngapi senzani sihlala ngapi sidlani konke lokhu ngumsebenzi kababa ngakho ubaba nguye owondla wonke umuntu ngiyokhangelela ukuthi awondle wonke umuntu vele yena uAdam edalwa uNkulunkulu uNkulunkulu wathi eqeda ukumdala kazange ahle amnike uEve umngakhe kodwa waqala wamusa engadini yase-Eden ukuthi ayisebenza kiyo sesebenze kiyo ke kwasekubuya ke uEve uAdam wasekholisa wathi hayi leli thambo lamathambo ami ubhambo lamabhambo lwami uAdam ekholisa lapha nembono uEve kodwa ke wayevele esesebenza uthe ngemva kwaEve sokubuya abantwana simfica vele uAdam engumuntu okhutheleyo osebenzayo engadini elungisa ewondla imuli yakhe ngakho umsebenzi wakho wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngowokondla imuli okwesibili yikulaya lokuqondisa abantwana sasibone kathe semajele kugcwele amafana kugcwele obaba babe bengena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo nxa ubaba engekho oqondisayo asitho ukuthi babahlukule ukuze abantwana ababambe ngokubahlukuluza kodwa asitho ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo abaqondise ngendlela okumele bebemazi ngayo uNkulunkulu abantwana abaningi ukukhonzwa kwaNkulunkulu lokuba mazi kusukela ngkhaya ngakho ubaba ungumpriesti omkhulu okumele aqondise imuli yonke njalo ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazi njani konke lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba thathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli isigaba sakhe sokuwondla isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi baningi abantu abakhula ke ubaba engekho ngakho ke ngomusa wakhe uNkulunkulu uyasidingela abantu emakhelwane omalume abanye abantu abangathatha leso sigaba sikababa kodwa kuqakathekile ukuthi kube umuntu oba ngubaba empilweni yakho njalo kokugcina ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguye uNkulunkulu yikho uJesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini umuntu ongubaba uyasivikela uyasondla yikho uJesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke wena ungubaba kathi esondlaleleyo uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni uyabapha isinkwa sensuku zonke lo mama ongkhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena kodwa wena nguwe olomlando owokondla imuli nxa umama ekwenza esondla lemuli uncedisa wena awumelanga lo msebenzi uchiyele umama uNkulunkulu wabeka wena ukuthi lo ngumsebenzi wakho
akuyiphethe mfundisi
baba ngegama likaJesu siyathandaza nithandazela bonke baba abalaleleyo basize ubanike umusa ukuba bakwanise ukuba ngobaba kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza sicela ukuncediswa nguwe moya engcwele moya kababa ngegama likaJesu njalo nithandazela abo abakhula bengalabo baba ukuba uNkulunkulu ungubaba wabo umoya engcwele uzokubasiza abaduduze lalabo abahlukuluzwa ngobaba enhliziyweni zabo niyathandaza ukuba uNkulunkulu alinceda lisize ngegama likaJesu amen
lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 esigabeni sabo endaweni ezibalisa igonye nkayi center kwelutshena nyaje ezitolo zemateme khomayanga lezenga ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi umcimbi lo ubizwa ngokuthi inkayi festival njalo lapha sizwa umculo werumba othi ikhothe ikhothayo okabheka usizi Fuzani yena ohlabela lemaduma express ufuzane ongumsekeli kamgcini sidalo wenkayi festival njalo sichasisela okuningi ngomcimbi abawuqoqayo
ngingubhekuthi ngizifuzane ekhaya ngizela emakhasane enkali sikoke umcimbi wethu ukuthi uyoqala isukela kobulawayo mhla ka 24 sizobe sisegonye ezitolo mhla ka 25 imicimbi yethu kahle kahle ngingasho ukuthi ingu 7 so sizoqala egonye ezitolo wavele wasibhukha lo muntu enyakeni ojolileyo siye sakwenza lokho sizenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana benkayi kuphela so sizoqala egonye mhla ka 25 26 siyabe sisenkayi esenta sisukela lapho siye egwelutshena sisuke egwelutshena siye enyade sisuke enyade siye ematene from matene siye ekhomayanga from khomayanga siyoyivala sesisempumelelo njalo ngokwamalungiselelo sasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand so basabela baba balutshwana abaculi ento ayibaningi bayafika maybe noma 63 kodwa singu-22 kuphela kwamanje so sakwenza kwaba open ukuthi abenza ama-poetry nalaba abahlekisayo abanezinto ezimancane ba-approacha futhi nabadala nesikolo ukuthi bangaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalenti wabo buvulelekile konke lokho njalo nenjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezitaladeni bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba ikwenza izinto ezisiphizeleyo siyabona namadrasi angene kakhulu ayabusa khuluma kunje abanye sebenza amagama amabi abanye sekungasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emqondweni yabo
ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadale laphana imali ngeyani imali leyi njalo line elikuqoqayo lincediswa mbani lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale
allright umbuzo omuhle lowo dadewethu imali leyi esiyiqoqayo laba abasijoyinayo icover isound some 15 ezidlalo laphana engakwazi ukuthi ibangele abantu umsizi lapho bangafika 300 siya ku-500 proper sound mhlawumbe mangayibeka ngaleyo nsizi isawunje ethe ukuthi plus transport kanye nokudla okuzodliwa khona ngale umuntu ma ngabe econtribute leyo mali i-covered ukudla futhi yonke leyo mfrend i-transport iyamcover ukuthi khona lapho isamba nasigangoma usuke ungikho wedwa mhlawumbe kulamagida engoma abe mathathu okanye babe yi-3 4 bonke bakhavathukho khona lokho esizobe sikwenza or kulabo ohamba nabo oyosisana labo ukupromotha umculo wabo
boke abantu abazolilalela bona bayabhadala yini injalo lina liyaludinga yini usizo lokuthi liphathiswe ukuqoqana lomcimbi ongaphakathi
ngoba singabantu esifika khona napha mostly abaningi base South Africa bakhona abakubulawayo kodwa ukuthi uziye kuwenkazi uyacela ukukhamela so abangenayo ndala ngamadola then abadala ngamadola
Thank you.
bakhangelele ukuthi bazabuya ngobuningi abantu. Nje bebaningi abazalixhasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele
bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kojunction kushilo ukuthi hayi ngixhasa ozabila ngizonika okuyiflexi ebekele ukuthi naye kwelasisite kushiliziya also giving back nasifika laphana kuba khona kwethu nabantu ababaningi ukuze naye akwazi ukuhlomula business wise. Originally, nayo izoba khona iyachasa nayo sakile isanda ngaphana transport kanye nembijana mbijana funeral ekhomaya abaculi ababekhona kungabaculi abathi Precious Diana, Colin Moyo, Embiabelungu. Ngibiza ngumaphotho bathula bonamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into ezepoyethu into ezingathi ngamahlaya yahlekisa nakhona mpela kuze kufike up to 22 nganisa abantu bakithi ukuthi phela babuye bazobona ukuthi abantu abazobenza njani sicela basupport kazi nala eduze ngaphambi kokuthi baye khathasa ngeke sale sizosabela lokhu abafike besikhazi khona sizosebenzisana nabo.
Lowo ngubheki Phuzane, umculi wenkayi esixoxelayo ekwele South Africa. Siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival. Ngabizawuzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba lizizwele nje imzwisa yamakhono abalawo baningi ke abaculi abalingisi imboni umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.